Siyabonga Jonga Lomavela si lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
sikhala ukuthi uMnumzana Mpoko umusekeli kaMongameli welizwe sehlale kakhulu ehoteleni yaseHarare to Rainbow Towers esebenzisa imali zama-taxpayers
kubotshwa ababili betshengisela eHarare besola umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko ngokuqhubeka ehlala ehoteleni edlalisa imali kahulumende.
Labo abavotele ukuphuma ku-European Union ngibona ngathi bayenze iphutha elikhulu kakhulu ngoba ukuphuma ku-European Union kwenza kuzagwema ukuthi izinto eziningi zibe lula ukwenzakala e-England.
Kuqhamuka imbuzo eminengi phezu kobudlelwano beZimbabwe leBrithani kulandela ukuphuma kwaleli lizwe kumanyano we-European Union. Kuhoza Friday lamhlanje silo zinja ziyamluma yena osethule idlalate lakhe lesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubotshwe abantu ababili namuhla ngesikhathi betshengisela eRainbow Hotel eHarare besola umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko ngokuhlala kule hotela besithi udlalisa imali kahulumende evele ingekho. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iNational Vendors Union, iRestoration of Human Rights letajamuka. Ababotshiwe laba baphinde bakhululwa. Umpoko sedlulise umnyaka ehlala eRainbow njalo ubikwa esala ukuyahlala endlini ayidingelwe nguhulumende. Sixoxe lomunye wabatshengiseleyo uMnumzana Promise Mkhwananzi oyisikhulumeli setajamuka.
Sikhala ukuthi uMnumzana Mpoko umusekeli kaMongameli welizwe sehlale kakhulu ehoteleni yaseHarare to Rainbow Towers esebenzisa imali zama-taxpayers. Thina ngabe uyasuka lapho umbeko sisebenza imali njengelizwe kuleyo kuncedisa ukubhadala abasebenzi abanjengama-civil servants nabanye abanjalo. Yena ehlala endlini kahulumente eyabilungiselwe lo ongumsekeli welizwe kulezi zindlu zikahulumente eziningi ezilungiselwe ukuthi abasekeli bakamongameli welizwe bahlale kuzwe. Lapho ohlala khona ubaba uMdudu, ohlala khona ubaba uJoshua Nkomo nabomsika. Izinto lezo sikhuluma so azilamuntu phakathi kodwa umuntu wenhlala phakathi kwehotel.
Ababotshiweyo lokhu bevalelwe na?
Ababotshiweyo abanye bakhona sebephumile kodwa balinyaziwe i-riot police leyade ibonda abantu khonapho ukuthi basuke bengatshengiseli ukuthi umbungu ngabe lokhu ehlala ehoteleni kuphela kungakhulunywa ngakho kwenza umuntu akula nto eyenzakalayo.
Bakhululwe bonke kumbe bakhona abaseleyo nxa bekhona bangaka balokhu bevalelwe?
Bakhululiwe kodwa bazagwetshwa, sikakwazi ukuthi bazagwetshwa insalane kodwa hhayi abazange babavalele phakathi kwejele. Kuyayangisa ukuvalela abantu abakhuluma ngokuthi imali kahulumende kayisebenzi umsebenzi yokusiza uZulu, hhayi ukuthi isebenze ukuthi ubaba uMpoko ahlale mnandi ehoteleni abantu besifa besidinga kwezomlomo.
UMnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka. Kunjalo nje ibandla le-MDCT selikhuthaze abasekeli balo ukuthi bangathengi ezitolo la kumankampani eziphathamandla zebandla leZANU-PF afana leGushingo Holdings ekankosikazi Grace Mugabe kanye leChoppies ekaMnumzana Phelekezela Mpoko. Sixhume umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo.
Laba bantu kabahloniphi ilungelo likaZulu kodwa babhizi bayantshontsha betshontsha imali kaZulu bevula izitolo lapho esihamba sisiyathenga khona bona abantu laba besibulala. So sithi insuku lezi ezilandelayo sizazama ukuthi sikhangele amankampani angikhona ukuthi iwaphi. Abalandeli bethu sibakhuthaza ukuthi bangathengi kulawo mankampani ngoba mankampani lawo yasebuleli lizwe.
Kodwa libona ngani kuzaliphathisa ngayiphi indlela lokho?
Lapho indaba ekhona lapha ngeyokuthi laba abantu bavele bona bazidingela imali. so nxa bazabona ukuthi izikhwama zabo singizama ukuzibhoboza imali ziphuma ziphoboze kuzathinta bake balalele izifiso zikaZulu
isibonile likhonona njalo ngodaba luka baba umphoko osedlulise umnyaka ehlala ehoteleni elisolani kahle kahle la
esikusolayo lapha ukuthi njengelunga likahulumeni nje lisebenzele uZulu uvele inxa uphiwe isikhundla sinjalo bandise ukuthi bakudingela indlu yokuthi uhlale yena bamdingela ukuqala wakhonona ukuthi gayimit gayihlangani lemfuno zakhe ngesilungu esithi did not meet his standards kodwa uhulumende nalo lapha yena khona engu-vice president ukhala ngokuthi akalamali gakwanisa ukubhadala isebenzi sikahulumende gakwanisa ukuthenga imithi ezibhedlela abantu amatitshe ezikolo kabaholi kanti manje uzahlala njani ehoteleni khona kule ndlu nxa yena sibi sakhe emele ilungelo likaZulu
yini phela amalunga edale lephalamende kukhona yini elikwenzayo lani ngalolu daba
udaba lolu sesake salumumatha ephalamende sixukaxuka ngokuthi kanti wahlala ehoteleni isikhathi esingaka sesibone njalo labo mama sebeke batshengisela ukuthi uhlala ehoteleni kwangani indaba yakhona yinto nje engela need yokuthi ikhulunywe ngayo izalungiswa kodwa bona ukukhanya hayi lokhu bekuphikelela besiyaphambili esihlalele ehoteleni esidla imali yesizwe saseZimbabwe yoni amaZimbabweans bezindla imbuya ngoluthi
elithi ngayisetshenziswani imali elithi uyayidlalisa kulihotela ubabumphoko
imali yona leyo singakayikhatshana e-National University of Science and Technology kulabantwana ababhadalelwa nguhulumende esithi yi-cadetship and uhulumende ngikhuluma kunje nje u-owa 2 million esikolo se-NUST ukuthi i-NUST kwenza ukuthi abanye abantwana bazabuya futhi bazofunda banelise ukuthi bazofunda nama-lecturers aholi kambe imali engase yayithatha siyebhadala i-cadetship yalabantwana abadubekayo kodwa banelisile ukuthi bangene e-university kungeke waphathisa uZulu
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Elibhilitane seliphumile kumanyano kwe-European Union kulandela ukhetho olwenziwe izolo. Lokhu kwenze inhloko kahulumende umnumzana David Cameron wachiya umsebenzi ngoba obekhankasela ukuthi leli lizwe lingaphumi. Umbuzo omkhulu osukhona ngothi kambe lokhu kuzaletha inguquko na kundlela eleBhilitane elidlelana ngayo lele Zimbabwe. Ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili abumanga kuhle ngenxa yezijeziso ezetheswa ele Zimbabwe yi-EU. Iqoquzelwa ngeleBhilitane. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Difa Dube.
Ngiboni ngathi kwenzakale iphutha elikhulu kakhulu abantu iningi labo abavotele ukuphuma ku-European Union. Ngiboni ngathi bayenze iphutha elikhulu kakhulu ngoba ukuphuma ku-European Union kwenza kuzagwema ukuthi izinto eziningi zibe lula ukwenzakala e-England ngoba ubudlelwane lobuyana kathesi sobuqhumekile.
Inyathelo leli ubona lichiya ubudlelwano phakathi kweleBhilitane leZimbabwe buminjani?
Ubudlelwane beZimbabwe leEngland ngibona ngathi akusoze kube le nguquko ezilongwe ezinxa ukuthi kithi izinto lezi ababezifisa ukuthi bazibone senzakala zingakabilo tshintsho. Kodwa nxa sesikhangela kathesi iZimbabwe yona ngibona ngathi ubuhlobo bayo, ubuhlobo beZimbabwe lamazwe ase-Europe ngoba kathesi nxa sithi amazwe ase-Europe iEngland, iEngland angisayibaleli phakathi. Nxa ngibala amazwe ase-Europe ngibala France lamanye amazwe akhona ngale. Ngibona ngathi sekuzabe lobuhlobo obuhle njalo sekuzabe lotshintsho kakhulu ngoba England yiyo eyayigqubuzela kakhulu ukuthi ifuna ukubona izinto zisenzakala eZimbabwe noma zitshintsha ngendlela thize. Ngizothi yiyo kakhulu i-England eyayikhangelele ukuthi kube lokutshintsha kwezinto eziningi eZimbabwe. Kodwa kathesi abantu be-Europe amazwe afana labo-France labo-Germany abazange kwabe ngabantu abalentshukutshu kakhulu ukuthi bafuna ukuthi babone ukuthi mhlawumbe abazange babe lentshukutshu ukuzihlupha kakhulu ngento eyenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane.
umsakazo wakho we Studio 7 ususakaza live kuhlelo lwe live talk ekasini lethu lenkundleni ye Facebook ungakuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo 8:30 kusiya ngo 9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqhakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngomvulo kusiya ngolesihlanu sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekasini le Facebook uhlelo luqhubeka ikheli yethu ekasini leli ithi VOA indebele ngizaphinda njalo VOA indebele
lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu ku Facebook ele VOA indebele
Lanxa uhulumende esithi uzinikele ukuphutshisa umsebenzi wokulotshwa komthetho ozaqondisa uhlelo lokuxolelana, inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhanya engaluqakathekisi lolu hlelo uhulumende. Kubika uMavis Gama.
Bekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare lamhla, abenhlanganiso ezizimeleyo basola uhulumende ngokuphuza ukuloba kutsha umthetho weNational Peace and Reconciliation Bill. Ngemva kokulahlelwa khatshana lidale lephalamende, okhokhela inhlanganiso ye-Albino Trust Association of Zimbabwe, umnumzana Bruce Nyoni, ngomunye wabangene umhlangano lo.
Mina ngicabanga ukuthi ibhili leyi bayayisaba, ngoba ikhanya ingani ilabanye abantu ebaqondayo abake bayenza izinto ezimbi ngangemuva. Okuthi bona sebesesaba ukuthi ibhili leyi ingarectifyiwa eParliament. Lava abantu bengabotshwa ngoba babenza izinto ezingekho emthethweni.
Unyoni uthi ukuphuza kukahulumende ukufeza lomsebenzi kuyingozi enkulu ngoba ayabe lokhe sanda amanxeba ajonge ukwelatshwa ngumthetho lo.
Lapha sibhekana ngokuthi ngo-2018 abantu bengatshaya bahlukuluze njalo njengendlela eyakhe yenzeka la emuva. So ukuphuza kokuretifya kwebhili leyi kungasilethela inye ingozi enkulu kakhulu ngoba akulamthetho oyabe uqinisa ukuthi abantu bangenzi izinto ezinjengalezo.
Kundawana zonke lapho elethulwe khona kuzulu leli bhili bakubeke sobala abantu ukuthi kabavumelani lokuthi uhulumende angenele kakhulu kuhlelo lokuxolelana lolu. Uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa ibhili leli ngokuphangisa lethulwe njalo edalele ephalamende umnyaka ongakapheli. I-National Peace and Reconciliation Commission izaqala uhlelo lokupholisa amanxeba. Ibhili leli lithe lapasa edalele ephalamende laba ngumthetho. Udlakela lwezombusazwe olubulalise abantu abaningi kusukela ilizwe lithola uzibuse luyisilonda esiqhubeka sibhibhidla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhulumende uthi seza kuqula abasebenzayo abazisebenzayo babe ngamankampani azabhaliswa okusemthethweni. Kodwa abazisebenzayo laba bathi leli liqhinga nje lokubathathela imali ngoba beza besebehlawuliswa imithelo. Kubika uNothando Spanda.
Ugatsha lwamabhizimisi amancane labazisebenzayo olwe small and medium enterprises lamhlabe lubize abamabhizimisi la kanye labacubungula ezenotho ukuze babonisane ngenyathelo lokuguqula amabhizimisi amancane okuthiwa yi-formalization ngesiNgisi. Okwakhathesi, lanxa kuthiwa inotho yelizwe esezandleni zalabo abazisebenzayo, phezu kwengxenye yamabhizimisi la akabhalisanga okusemthethweni kuthi amane nje ekhulwini, i-4% yiwo abhadala imithelo. Ekhuluma emhlanganweni lo, unobhala wogatsha lolu, uNkosikazi Evelyn Ndlovu, uthe leli nyathelo liza ngemva kwenkuthazo yenhlanganiso yezisebenzi, i-International Labour Organization, ngoNhlangulana kenye. Uthe lintuthuko ayitsho ukudinga imali kuphela ebantwini, kodwa itsho njalo ukuphathisa abazisebenzayo ukuze imisebenzi yabo ibaphe imali eningi.
So we are seeing this partner with you to change the lives of our people.
Sithi asibambaneni ukuze sincedisane ukuguqula impilo zabantu laba abazisebenzayo, siguqule impilo zabo, siguqule njalo indlela zabo zokuziphilisa ngoba sesithuthukise indlela abaqhuba ngayo ezemabhizimisi. Lapho senze lokho, siza kuguqula njalo umbala wenotho yelizwe. ugatsha lolu luyathakazelela ukuphatheka wena kulolu daba lawunotho yelizwe kanye lawohlelo lolu lokubeka umthetho we-formalization.
Ozisebenzayo umnumzana Gift Matanga uthi lanxa uhlelo lolu luqakathekile kusobala ukuthi injongo kahulumende ikudinga imali yemithelo kumabhizimisi amancane ukuze ahlawule izisebenzi zakhe ezifana lababalisi labongi.
Like now, the focus of the Minister of Finance is to get as much money as they can through Zimra.
Okathesi injongo yogatsha lwezemali ikudinga imali isebenzisa inkampani yezimbra hathi ukuthuthukisa inotho yelizwe. Nxa sengithe ngenza lokhu kuguqula indlela engisebenza ngayo i-formalization ngoba imithelo eminingi kakhulu ngiyagcina sehluleka sengivala ibhizinisi yami. Indaba yezisebenzi ukuyabe sokumele ngibhadale izisebenzi iholo elithile kanye lokunye okuninginingi. Angiboni ukuthi lokhu siyenelisa ukukwenza okathesi.
Ozisebenzayo njalo, unkosikazi Melody Hanyana, laye ugcizelele amazwi kaMathanga, ekhonona njalo ngokuhlukuluzwa ngamapholisa.
Lo mhlangano ubungowe ufundisana, sikhangela inhlupho esihlangana lazo njengabantu abazisebenzayo. Sincedisana nje ukuthi lezo nhlupho kungenziwani ukuze sihlukane lazo inhlupho lezo sihlangana lazo. Thina sikhangelela ukuthi uhulumende alungise umnotho welizwe ngoba asingake sibe yithi sonke esithengisayo sonke. So thina sikhangelela ukuthi abanye abantu kulungiswe i-industry ivulwe, abanye abantu bahambe ema-industry kwenzela ukuthi kube labanye abaholayo abazabuya bezothenga ngoba sonke asingake sonke sibe kwi-informal sector.
Ugatsha lwe-small and medium enterprises luyaqhubeka ngokukhulumisana labazisebenzayo kanye labalamabhizimisi amancane laba ngolwesibili oluzayo kobulawayo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Abamabhizimusi abathengisa impahla kwele Botswana bakhala ngemithetho kahulumende kanye lokusilela kwemali emabhanga besithi lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimusi abo. Kubika uMartin Gwenya.
Umnumzana Edwin Malaba walahlekelwa umsebenzi wakhe ngomnyaka ka-2008 ngesikhathi esebenza kwenye ifactory ethengisa imithi yesifuyo, kodwa ukuvaleka komnyango lo kwamvulela indlela eya eBotswana lapho asethengisa khona imithi efanayo. Malaba uthi lanxa nje bekulenzuzo, inhlupho imithetho kahulumende eqonqosela ukuthi amabhizinisi aqale ahambise imali ebhanga engakayisebenzisi. Uthi lokhu sekumbulele kakhulu ngoba noma ifisa ukuthenga okunye eBotswana kenelisi ngoba kumele aqale ayifaka imali ebhanga eZimbabwe. Malaba uthi njalo ukusilela kwemali elizweni sokwenza ukuqhuba ibhizimusi lakhe kwaba nzima kakhulu ngoba imali iphuma buqamuqamu emabhanga okwenza ehluleke ukuwoda impahla ngesikhathi.
La maphepha okuthiwa ngama-CD1 okuyi-authorization to export, okukhombisa ukuthi nxa siqeda u-exporta imali yakhona kumele uyiphendukise uze ibhenka. Manje imali yakhona ungayibhenka ayisaphumi, asithi ubhenke 2000 uzafuna 20 days before the days uyikhipha ngama-50-50 ubusuluza ama-customers ngapha eBotswana.
Malaba wengeze wathi umthetho kahulumende awubulali bona kuphela kodwa ubulala ngitsho lamankampani awekhaya abathengiselayo.
Ibanti-ke lamakhampani esithenga kuwo lawo ayaluza kakhulu ngoba xa uzabe uthenga $50 ngelanga ukuthi uzoqede i-2000 kuyawuthatha isikhathi eside. Amakhastoma ethu la esilawo eBotswana lawo agcine eseluza i-confidence yithi begcine sesiyathengela e-South Africa ngoba lokho kwama-CD1 kakukho. Indaba yemali le inzima kakhulu. Okubuhlungu njalo ukuthi nxa usubuye namapula akho kumbe ama-US dollar wawafaka ebhenki usunikwa lokho kuzathiwa ama-bond notes ongasiyo mali okuthathela nxa usufuna ukuyakuda izinto phandle kwelizwe.
Osakhulayo umnumzana Mthabi Sikhuzwayo othengisa amadlaladi ama-CD kanye lama-DVD uthi imisebenzi yasilela ekhaya okwenza ontanga bagcine bezama ezinye indlela zokusiphilisa, kodwa uKhuzwayo uthi imithetho kahulumende iyabaphambanisa.
Uhulumende uyasilimaza ngemithetho yabo leyi. Singabantu abatsha sizidingela imali ngokuthengisa ama-CD lama-DVD, kodwa imithetho yabo leyi ingathi isisilimaza kakhulu. Ngabakhangela ukuthi i-formal employment ayikho lapha eBotswana, basiyekele bayenze labo kube lula kithi.
uhulumende uqhubeka izama okumunya okuncane ukuthola abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu ngokukhweza imithelo abayibhatala kugatsha lwezimbabwe revenue authority izimra uthi inyathelo lokubamba abamabhizimusi ngamandla ukuthi baphenduke befake imali emabhanga ekhaya indlela yokuzama ukuqeda udubo lokusulela kwemali elizweni ngingumathini ngwenya wendaba zestudio 7 ngizabulungile Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla leRoma uPapa Francis namhla usole kakhulu ukubulawa kwabantu kwele Armenia. UPapa wethule amazwi la ekhona le kwele Armenia. Sizweni amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika ngodaba lweziphepheli.
Amazwe omhlaba ngomvulo ananze ilanga lokuhlonipha amalungelo eziphepheli njalo umanyano weUnited Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amane abayiziphepheli ngezizathu ezichiyeneyo. Elemelika lizimisele ukuqhubeka lisekela iziphepheli emhlabeni jikelele njalo likhuthaza amanye amazwe alobudlelwano lalo ukuthi aphathise kulimizamo. Elinye lamazwe la ngeleBotswana lona eligcine iziphepheli ezizinkulungwane ezintathu eduku yirefugee camp kusukela ngomnyaka ka-1975. Elemelika selamukele iziphepheli ezedlula kancane izigidi ezintathu 3.2 million. Umongameli Barack Obama uthi elemelika liza kwamukela njalo iziphepheli ezizinkulungwane ezilikhulu i-100,000 ngomnyaka ka-2017.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika ngodaba lweziphepheli. So kwisikhathi sokukhulula amabhatshi, isikhathi sokujabula kuWoza Friday lamuhla silo zinja ziyamluma yena osethule idlalade elitsha. Uyalandisa uBenedict Nhlapo.
Lapha ngohamba leze magic uzinja zamluma ikhuza abaculi abathi umuntu angacula kuliculo okugodwa akhukhumane okadwayi odobhe ingqongqo efusini kasamakhei.
Namakhono okujamtata, namakhono okujamtata, yona akambe zifaka.
Uyazi ukuthi abaningi bayaphiceka njengoba kwesinye isikhathi ecula enguzingazamluma zukuzuku uzwe esecula enguze magic.
Album lena ingeyes5 ekazinja ziyamluma loke ngikhona la emculweni. Khupha album nginguzinja ziyamluma bese ngibuye futhi ngikhuphe album eze magic. Eze magic seseyimina futhi nje yimina futhi engisalida ngoba ngamaqembu ami omabili. Emaze ngidlala la eze magic kukhona umehluko obakhona ngoba ngiyehlisa kakhulu lapha iphimbo lami.
Lidlalade likazinja ozelwe engukhulekani Vundla lile ngoma ezilejumi lantathu. Ikhona ke ayicule lokhanda lenja indoda nayo umculi kamasikhandi odume kakhulu umfazi omnyama. Yona ke ithi amaqhawe.
Inkosi yakithi umsilika oyagodama eZimbabwe. Inkosi yakithi umsilika oyagodama kwamthwaka. Inkosi yakithi uto oyaphelele empini. Inkosi yakithi uphethe oyagodama kwanongoma.
Uzinja uthi umculo okuleli dlalade uphekwe ungajakhiwe wavuthwa ubusu njengoba sekule minyaka emine ewethula elandelana amadlalade kamasikhandi.
Le album leni namandla kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje ukhakhayiso luqinile. Ngishintshe ne studio mangisenza le album, ngene ngoba ngiyimisele ngifuna ukwenza into ukuthi mayiphuma abantu bekwazi ukuthi mabe sethenga izinje zemluma, bathenga izinje zemluma lo wabamazi eqala ukudlala lengoma bemjabulela bethenga ama CD yakhe bethu uyashaya namanje kusasenjalo futhi.
Yena ke uthi ngumculo othobileyo ongakuthandiyo ukuba ngumaqhuzu, yikho nje yonke indawo labahamba khona uyazihlupa ngokuthi angabasiza njani abaculi abasacadulayo.
Ipupho lami liseyuthini khona ingane ilapha abafana abancane abasedinyani sholosho labafana babango form 3 kumanje. Ngiyafisa ukuthi ke mba recordele iCD labo bekwazi ukuqhubeka nabo kuze nabo mase bethe mhlambe baqede isikolo makuvele kusegazini kube bekwazi ukuqhubeka lapho bephambili.
Ngoko esathikisayo zamaculo kuledlalade zibalisa imali malaycha mawengane uzongikhumbula lezinye. Kuthi ke nxa ufuna ukuzizwela nawe zitholele lona ngkwalo hajila akhandwa emakhukhwini. Uphuma ke enkundleni ngale eyokholo ethi buya mzuli. Ngimele studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Umdomo wakho ukholwa nangenhliziyo ukuthi uJesu inkosi usakusindiswa. Amen. Amen. Amen.
Zinja, haya peta linsizo mani, icha hale cholocho, uzinja ziyamluma, ehlabela kamnandi. Egqibake uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sihlobo zami, lingayika channel uyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona udaba lukababa uphelekezela Mphoko oselomnyaka ehlala ehoteleni uhulumende embhatalela ngemali zenu. Kwanelo kwalamhlanje. olivalelisayo muntu ngamilinkomo lilala.